Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho emandebeleni endaweni ezifana lenkayi etsholotshola selupane. Siqala ngedamu lemakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elitshumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seligqibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu makwanda silohlupha kakhulu ngalelani damu selagqibeleka lisawabamba amanzi umthamo wamanzi nje sesiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanje laphana ziyabhalela okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminyatemu. Ngobukhulu balo, idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezitshiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Idamu elikhulu ebengathi lizimede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya eGungu ngoba belila lokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisuke-ke enkayi siye esilwane elupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Sizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi abaliza bethi udamu Gange. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu seswele amanzi awenkomo kanti-ke ekudala lona lela damu lalingacishi.
Amadamu amaningi enyakatho lasezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka-1994 lo-2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi-Give a Damn Campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilithane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo kwakhiwa amadamu angamatshumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amaningi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Etsholotsho khona kulamadamu afana leGariya, iMsigana, iGombalume, iSomlotha ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTate Gulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lephalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kuthiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethola amanzi okuthelezela ezingadini zabo ocijima ngale njalo amanzi ana belethe ngenhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini yabe buya nalanavela emanzi amnyama. So konke labo Gariya ngale abantu bethola lezinhlanzi bethiye inhlanzi lethela abantu ukudla la manzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale. Isakhamuzi umnumzana Babili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale leyi lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzula 52, emzula 9, lemzula 8, emzula 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni siye eKhezi.
Ekhubeni lakonyongole kunedamu kudala ladabuka lidabuke kwaza kwaba kabili.
lilungiswa kodwa namhlanje lokho lokho linjalo lidabukile siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu
abaningi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela lithiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotendani kuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.